endaweni zethu lamhlanje. Namhla lilanga lapho okwaqala khona izehlakalo ezacina ngokususwa kukamongameli Robert Mugabe esihlalweni. Silendaba ezijiyeneyo ngalezo zehlakalo. Ugatsha lwabalwa impi yenkululeko abebandla leZANU-PF bafuna umkhokheli wabo umnumzana Christopher Mthwangwa axotshwe esikhundleni. Abenhlanganiso yeZCT bacothoza inkulumo yomphathi mtambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Cain Mathema ezokuthi uhulumende kasoze avumela abafuna ukutshengisela besola inhlelo zakhe. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwasebehlala phandle kwelizwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngokwenzakala ngaleli langa lalamhlanje nyakenye kususwa umongameli Robert Mugabe esihlalweni. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave.